So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 28 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha amagetsi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze uthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe okukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.5% lonyaka usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini i-4.6%. Wazise njalo ukuthi uhulumende uzakwengeza imali yomthelo we-tax-free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola, i-300,000 RTGS, kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, i-600,000 RTGS ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele, ukukhuphuka kwamafutha ezimoda ngenxa yempi phakathi kwelizwe leRussia leUkraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from 300,000 Zimbabwe dollars to 600,000 Zimbabwe dollars per annum, and with effect from 1 August 2022.
Ngikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka, lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe nguNcube.
Kukhanya vele akuba into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi kahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo, kodwa ubekhuluma ngokwemali eyeZimbabwe yalapha. I-budget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama external factors, intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe, kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisa njani. Okwegolide, imali zegolide ukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli, awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Yes, ngathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu, i-disposable income.
UMnumzana Effort Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi ilizwe liyadilika, ukuthi ezomnotho kazisekho, ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. lokho eqhubeke njalo ngendlela leyana endala engathi kuthiwa i-budget yase Europe kumbe America kumbe Japan lapho izinto ezihamba khona kahle le budget kayiswe zincedekela kancane abantu basezibapho.
Umnumzana Stevenson Dlamini eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi akuqedakali okwenziwe nguhulumende
kuhlelo lwe-budget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane laba sebenza kugatsha lukahulumende esithenga ama-civil servants ukhweze ngendlela ayithembise ngayo ukubana uzakhuphula nge-100% kukhuphula kwezuzo ethola yilaba sebathatha umhlalaphansi ama-pensioners. Sinazelela njalo ukubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhangele lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo. Lalo lolo gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu. Njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe leyo nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe yi-inflation.
Umphathintambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salonyaka. Imele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucitsha umlilo kagetsi njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuswelakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ukungatholi umlilo kagetsi ngefanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omningi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide ephilabhusi esabelweni seMathurini South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa. Uxoxa lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7.
Nadathi khonapha sisande ukuza khonapha asilangani and asilangani ngoba vele akusebenzeki. Sizasebenza sithini manje pho? Akusebenzeki bekuvele sekuhlupha ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeki. Kunzima sisi.
Manje njengabembi begolide lizakwenzani ngakho lokho?
Akuthathi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma. Kathi sizayemba njani? Wewe kufuna amagesi bento le sifuna amagesi nawe uyakwazi. Siphelele khonapha siphelele ukuphekelwa. Siphelele sithe sikuzwa lathi khonapha vele sidanise kudana okukhulu. Silokudana okukhulu. So abantwana sesizabaphanye.
Lina livele liumba igolide ungaphi kwelizwe?
Mina sina sesefika buso ngapha. Sesefika uJabajifika.
Manje kuyiwa ngapi? Kusukela lapha nxa kuthiwa akulama gesi lizavala yini imigodi lizakwenzani lizadinga ezinye yini indlela?
Sesizavala imigodi. Xa kungela gesi sizasebenza sithini? Nxa kuyadayisa kufuna igesi. Okuyenza yonke into nje ifuna igesi sisi manje yikho kuthi ukuthi izavala mpela imigodi yikho sikhala sisi ukuthi process izayenza njani. Sikhala ukuthi abantwana bazawudlali ilanga litshisa kithi shuwa imisebenzi kahle sayekela imisebenzi kungoba amafemu avala kathesi sibuya ngapha sebesitshela ukuthi akuselabagesi. Indaba edalisayo sisi lokhana ukuthi vele siphelele silapha sikwazi ukuthi sithini sisi. Asikwazi vele siphelele ukuphelelwa.
Lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wekhoka lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 ekobulawayo. Sikhangele ezinye njalo indaba. Izakhamizi zesiqintini segezi eMathurini South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ungani kuhle kwezulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka. Yini ngelithi licela uhulumende angenele ngoba uMangoye selala eziko. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulomhlubulo selisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uThobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana ozabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha eKezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala labantu abamabathathu kunzima. Lonyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. sidla kanye ngelanga lokuthi abantwana labanza bathini lonyaka ngazi kunzima kakhulu. Umkami wabhubha wangitshela abantu babantwana abathathu bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho okuncane manje lonyakayo kunzima.
Inhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho, njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthi uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Uyivala kanjani nasihamba ugamenziyela lo gamen ukuwafika yini lapha kithi ezobona ukuthi abantu bahleli njani abantu bakhe
njani
udela abantu abakho abalambayo ethe ngamabhafu abantwana belamba.
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kunkokheli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku, kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Majors Ndebele usobhuku kumathina village uyafakaza ukuthi yindlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala eyiphethe abantu yikho kusithole sezima singabakhokheli, ngoba kumele sibanakakele ukuthi bangaphiwani, kodwa siyabacelela izinto ukuze kuthiwa yindaba amadona bayasithembisa kodwa kabakafiki. Enye sithembisileyo kakhulu yi-creditors ibithe ekupheleni kwaseptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla, so kodwa kabakakwenza. Abanye vele sebesitsha ntambama kuphela isi, ngoba vele akula lutho lo nyaka vele khona iy'dwala zanga sibesingela edwaleni siziphumele sinje singalalutho.
Umnumzana Mkhululi Ncube usobhuku konhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi siwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu, kodwa akathola impendulo.
Awula lezebefika iseptemba lezi fuyo zenu azisebezimele, akula kudla, akula tshani, sesifanana nje isifuyo labantu.
Kungamadamu ukuthi kuncinyane kukuncinyane sesiya edamu elikhulu kanjana phansi emhabinyane elinku siyazihambisa singazi kodwa
azamathole
impendulo sikayitholi. Lo councillor sihambisa ucouncillor ahambise phambili ku-social welfare, but asikaphendulwa lutho kodwa ngaphindle kuyasibulala.
Ezinye izakhamizi zekhezi zithi zazama ukufinyelela uhulumende zisebenzisa ummeli wazo edalela ephalamende okubandlale ZANU-P F umnumzana Saul Makhalima Ncube weMatopo South. Okuyiso isigaba esibhekane lendlala enkulu, kodwa kamboni njalo ezikhalazo kaphenduli. Umsakazi weStudio 7 uxhumana laye ecingweni wala ukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathintambo kahulumende obona ngezembiko lokusakaza unkosikazi Monica Mtshwanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asibonanga kuhle lonyaka uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso sesoba silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sikuthenga omunye ngaphandle kokulima.
Izulu alinanga kuhle kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka ophelelele lasekuqaleni komnyaka onalo kusenziwa ikutshintsha kwezomkhathi i-climate change osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encedisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke eye-World Food Program ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe angamathumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka, ikakhulu kusukela kuyenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKezi Matabeleland South Province, igama ngeze Jesus Banda.
Ulive Talk namhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Brittany Griner odlala umdlalo webasketball loPaul Whelan abavalelwe kwele Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken fumele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelwe ukuba uzakhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana naledi Pandao wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel kukhanya ngani lincindezela ele Palestine ngokubandulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokuthuthuzela ukubulawa komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF uMnumzana Upton Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapolisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukwana ezedluleyo esithula amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapolisa alokhe engakambophi uMashanyika. Kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela uMnumzana Job Zikala loMnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokuthotshozela udlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule onguye osungula inqoqo.
Ukuqala kwabe triple C lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engilapho ukukhala okuqondileyo okutshengiselayo, kodwa ukuthi ukukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-agenda yabo abanayo. I-agenda yabo iklie ukuthi bajoyine isimpathi ngale kunabantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokhu abakutshelwa ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukodwa yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona welizwe ubuswa yisisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona abanjalo xa umuntu ephule umthetho mpomo akukhathalekile ukuthi ngowaliphibani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babamkomo yokuthi umuntu wonke uyathi ngayenza into angagcina amaqala kubebahanzinto naye engayisiyo bayenzi umuntana yabo engekho emthethweni bese bethi umthetho uzabayekelela nxa ukuthi uzathiwa bengabuso kuyathiwa abantu be-opposition. Hhayi, sikho lokho abahlukunyezwa laba bantu.
Naso baba Muringayi uyamuzwe yakhuluma ubaba Gawule uthi gakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanye amazwe.
Ngiyabonga mhlonitsho Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-threatenayena ukuthi uChamisa labantu be-triple C labantwana bakhe on video, akula enye i-evidence, but yena ngokwake khuluma khonokho that was the second person in the same week in the same area bekhuluma indaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the triple C. Omunye wathi wathunywa ngu-president u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshela abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-triple C abasoze banikwa ama-implements lama-benefits okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho. Ma umthetho ukhona, why is it reserved for abantu be-triple C kuphela?
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMringayi lapha enda ngilethemba ukhulumela ekuthini amapholisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU-PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho olwenziwayo ngamapolisa.
Ye baba Nkomo, ngiyakuzwa udaba lolu lukababa lo obeyihlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo ngoba wephule umthetho welizwe ukuthi athi yena uza bulala uChamisa lemboni yakhe lanjani kuliyicala khonoko. Awoke kumele ubaba lo umthetho ufinyelele kuye ajeziswe ngendlela efaneleyo, kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walibibani, kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu wezanu p f nomuntu owase wezanu p f nomuntu ozondla uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani, kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho, ukuthi umuntu owephule umthetho kungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lo ukhulumile lokhu, ubaba lo kumele umthetho uyehle uye kuye. Umsebenzi wamapolisa lo ukuthi baxwayise izikhathazisa ukuthi ubaba lo kolokho thile ukukhulumile ukwenza izinto wakuthi kule audio kumbe kule video ekhona ngakhona kwakukhulumile, akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakuwala yini kolokho ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela akukhulume ngayo. Ebekethiwa ngumuntu oyethiswa ikuqala lokuthi yena uzabulala upresident be-CCC nemboni yakhe.
Nanso baba Muringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu be-CCC bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngubaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into leyi 2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa kuze kwathatha igweta likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afayile i-assault charge or insulting charge ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigator after 2 weeks. But sabona laphana enyakuthime ngathiwa kwaba le nkulumo bahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi 13. So yikho esikutshoyo khona ukuthi ma kuyi-CCC kuyagijinywa ngamapholisa kungelawo ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Muringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga le-ZANU PF uMnumzana Philip Gawule. Bebephoqa loNtukamela Inkomo we-Studio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe loMnumzana Ngabothu Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu. Yikho ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngo-December.
Ye, baba Mabhena, ukubona njani ongethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lumhlangano uxoxe ngodaba esulubizwa lwasemzini sithi migration okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho-ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma, kuzaxoxiswana njani. Yebo, yena bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezi ncwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwa-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa-ke siyakwazi sonke ukuthi into eyenza ukuthi i-ANC ingatholi amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-ESCOM ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu e-South Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenza e-South Africa. Kanti-ke futhi abantu abaphethe ama-special permit ngabantu abalutshwane abayi-178,000, ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo ma-permit. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwama-permit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye ama payment njengoba kwakuchiwo nguhulumeni weSouth Africa. Laba balutshwana sebe apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthwe gaba qualify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe iproof yokuthi kakulam South Africa nongenza lowo msebenzi wenziwa eZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku police conference ye African National Congress ibandla libusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
Unomzana Ngabuto Mpena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Xoxela eseJohannesburg. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshwa. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, kusho ukuthi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona. Kodwa bemfisa ukuthi idlaye ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engifisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemtsimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Sifree siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni esifana nemtshado noma nje ngama-birthday. Oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana nalezi yana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube. Mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi, bantu bakithi, ukusubscriber zikhona kuyoutube. African Sounds Collection itholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, uyangithola ku-WhatsApp noma kumakhulu.
Yes, siyabonga kakhulu ke mlangatheli Ncube ungathini kusasa ukuthi ubuye njalo khonapha kustudio 7. Sizahlukana nesihloko sikhangele ezinye inhloko zendaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha umlilo kagetsi ngenxa yokuswelakala kwemali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu
murimi wechona.
Zvakanaka muri yeZimbabwe.